Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 24 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukuveza emphakathini inotho yeziphathamandla zikahulumende kuze kethisa na ubuhuquluzi benotho yesizwe.
Bona le nyathelo ngaba ninyathelo elihle ekuqaleni ukukhipha umbe sithi ukulwisana nokuntshontshwa kwezimali kuhulumende lasibala kumankampani azimeleyo.
Igqweta likamnumzana Phelekezela Mphoko, umnumzana Welshman Ncube, uthi akulalutho olubi ngokumela owayengumsekeli kamongameli ekuzana PF, yena uNcube ekhokhela icele le-MDC.
Kakuvunyelwa ukuthi uqalise ukubandlulula ukuthi lo muntu uselunywe yinyoka, mina ngizondana laye kumbe uyi-opponent yami kumbe uyini, ngingamelaphi ngimekele esifa ngepoison yenyoka yona leyo.
Ababekuvuyo lezipra bahlangene koBulawayo behlaziya indubo zabo phambilini umhlangano lo mongameli Emerson Mnangagwa.
Sile problem singama widows of the war veterans, lami war veteran futhi, kodwa ngiyizi private train fine, nomkami ube yizi private train, but is late now. Silama challenges amaningi esihlangana lawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa usephe abaphathi mtambo bakahulumende inyanga eyodwa ukuthi bazise uhulumende inotho yabo. Abaphathi mtambo laba babalisa abaphathi mtambo abasekeli babo osibalukhulu bengatsha zikahulumende, abaphathi bamankampani kahulumende, ama-parastatals, lenkokheli zamabhodi achiyeneyo. Lanxa lelinyathelo lake lathathwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe, alizange lilandelwe njengalokhu okukhanya kusenziwa kathesi. Kodwa kumbiko owethulwe ngusibalukhulu wekhabhinethi umnumzana Meshack Svanda, lelinyathelo kumele lifezwe njengendlela yokuveza ukubaluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa, othi yena ufuna konke kuvezwe ukuze kungabi lenkohlakalo. Amabandla aphikisayo athi azakholwa nxa leli nyathelo lingafezwa njengoba kwake kwehlula. Abanye ngabathi Mnangagwa ngabe nguye umqalisiziba aveze inotho yakhe yonke alayo. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kufanele leso sinqumo siqhubekele phambili, njalo sithi ukuthi nxa kuyikuthi inotho umuntu olayo kayikhanya ukuthi iyavela ngaphi, ibisicubungulwa kakahle khangelwe ukuthi isuke yasuka ngaphi. Bona le linyathelo ngaba linyathelo elihle ekuqaleni ukukhipha umbe sithi ukulwisana nokuntshontshwa kwezimali kuhulumende lasibala kumankampani azimeleyo.
Siyabona ukubana kuke kwakhulunywa njalo kwaphuma lama report athi wona abanye abafana labo General Chiwenga, labo Major General Sibusiso Moyo ngabanye abetheswa amacala ukubana bengaba basebenzisa imali engahlambulukanga. Ungathini nxa ubona sokuphuma lokho kubana kumele baveze inotho?
Ngibona nxa inyathelo labalithetheli ngabageza kuhle sibili nxa bengakhupha inotho yabo besegcekeni ukuthi ivela ngaphi, ukwenzela ukuthi abantu bayicubungule kukhangela ukuthi kabatholanga yini inotho ngendlela ezingaqondanga, njalo ezenza ukuthi abanye abantu emhlabeni nje babe bathwale nzima ezobuhuquluzi. Ngiyafisa kakhulu ukuthi njalo kungaba yinto enhle engaba yisimanga esilu kakhulu nxa yokuthi uhulumende akaqhubekela phambili akwenze lokho kube segcekeni. Siyazi ukuthi phela ngembala oka 1986-1987 senesi sinqumo sasikhona vele kuhulumende kodwa besingasetshenziswa bekuphonga ukukhulunywa nje ukukhuluma kwabo lokhu okokuthi balenothe engakanani akufanelanga kwenziwe kukodwa kufanele kwenziwe kuhambelana lokuthi izahlala ikhangelwa njalo kufanele batsho ukuthi ngabe lenothe engakanani nxa ingaphezu kwemali abayiholayo kubuzisiswe kudingisiswe kucwayisiswe ukuthi inothi abanayo yavela ngaphi
kodwa sizwa kuthiwa bazaveza inotho yabo nsitha uZulu Makhaza kasoze abekwazi ukuthi banothe okunganani
hayi bavele babedlala ngesikhathi phela nxa besithi inotho yavezwa ngaphangasese ingavezwanga emphakathini kuchile ngaphi kanti lokuthi vele izihlobo zabantu bonabo labangani babo bayakwazi ukuthi bale notho engakanani inotho leyo kufanele ivezwe egcekeni abantu bayazi ngoba ngithi umuntu lo ukhethe ukusebenzela uZulu olelungelo olemvumo yokwazi ukuthi umuntu lo olenotho engakanani nguZulu hatshi abangani babo lesobo kuyabe kusuka lokho okufanele nakhona lokho kade kusenzakala ezemthethweni ukuthi sibona nje kubotshwa abantu bohlangothi olunye kwezombusazwe abakade bekuzana uP F abanye bengabotshwa kuthiwa bazange bayenze ubudlwangudlwangu hhayi uhulumende akekele ukudlala ngabantu ebesithi yena uzabe khethe ingilosi lezingayisizo ngilosi lezilungileyo ezigezileyo hhayi inkundla zasekhothi lathi uZulu yithi sizakhangela phela sibone ukuthi hhayi lo muntu utsho ukuthi inotho leyo uthole ngelimqoka lo watshi ngoba sisazi ukuthi abantu basebenzani njalo sisebenziselani naye uhulumende ekubuzeni imibuzo eqakathekileyo ngendlela zokuthi umuntu inothe kanjani
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe nsuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usixhuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 pm ntambama.
Umongameli wecelele MDC umnumzana Welshman Ncube oligqwetha njalo uthi kaboni lutho olubi ngokumela owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko owasa uhulumende emthethwandaba isithi ufuna ukungezelelwa imali aphiwe ndawonye lepentsheni ebalisa eyokuvakatsha leyokwelatshwa lenye. Uncube uthi umthetho awumvumeli ukwala ukwamukela umuntu ngoba elembono kumbe ibandla elehlukane lelakhe.
Kulento okuthiwa ngama-professional ethics zokuba ligqwetha. Ngikunike ngifananise umzekeliso wama-ethics akhona kubalaphi odokotela. Umuntu angangena esibhedlela kumba fike esejari yakho esesifa elimele kakuvunyelwa ukuthi uqalise ukubandlulula uthi lo muntu uselunywe inyoka mina ngizondana laye kumbe uyi-opponent yami kumbe uyini ngingamelaphi ngimekele esifa ngepoison yenyoka yona leyo. Nxa ungudokotela kungabuya i-patient isigulane kumele usikhangele. Esigqwetheni lakho kulotshiwe e-constitution yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuthi amelwe ligqwetha alifunayo. Ngesilungu, every citizen has a right to be represented by a lawyer of his choice. Lilungelo elikhulu ke lonelo elibhalwe esisekelweni sombuso i-constitution. Lowo ke wena ungazikhethela ukuthi igqwetha lami kumele ngube ngubani. ilungelo lelo kalincedi nxa amagqwetha lawo engelamlando ukuthi yawavunyelwa ukuxotsha umuntu ofuna usizo kubo.
Manje pho akunzima ukuthi lamhlanje uthi emuntwini lisela likhona igqwetha engazozenza iqambe ngegama kodwa namhla usemmele khona pho akubi lobunzima yini?
Nxa kunjalo uke wa expressa i-opinion wakhuluma ngendaba yona le wakhuluma into engafanelanga le instruction oyinikwa ngu-client wakho uyavunyela ukuthi hayi mina vele lapha sendile conflict of interest ngoba I have already prejudged indaba le sengilombono vele sengifikile esinqumeni loba bengingazi lutho uyavunyelwa ke ukuthi uthi hayi nxa kunjalo ngitsho kodwa ke ngichasise futhi emthethweni kulomehluko kakhulu phakathi komthetho lokupolitika lama slogan epolitics emthethweni ngaphansi kwesisekelo seconstitution kuthiwa wonke umuntu ulelungelo le presumption ukuthi innocent kawulacala ungakaprova ngaphansi komthethwandaba ukuthi lecala wonile. Everyone is innocent and presumed innocent until proven guilt. So ukukhuluma kokuthi umuntu lisela kwepolitics kumbe ungumbulali kwepolitics kakufanani lokomthetho. Emthethweni everyone lozibani kuthwakala cala ngaphandle kokuthi kutshengiselwe ukuthi ulalo lelicalo kutshengiselwa ngaphansi komthethwandaba hathi kuma slogan emigwaqweni.
Alo ke ngumnumzana Welshman Ncube umkhokheli webandla le MDC ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Abasekeli bezanu PF babikwa beqhubeka ngokwethusela uZulu emaphandleni lapho abathatha khona inombolo ezitholakala kuma receipt aphiwa wonke umuntu obhalisileyo ukuvota. Abasekeli laba bathi ama receipt la ayindlela yokuthi babone ukuthi umuntu uvotele bani kumbe uvotele liphi ibandla kukhetho oluzayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project kanye labebandla leMTCT bathi lokhu kwenzakala endaweni ezijeneyo zelizwe. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzo Nyoni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engingakusho into yokuqala Nkomo okumele silazi iqiniso. Singaya ekhethweni elukhululekileyo olungulukhetho olwabantu. IZANU PF iyakwazi lokho sobala ukuthi ayisoze izuze lutho phakathi nakokhetho. Ngoba sisazi mhlophe ukuthi nxa sikhangela umbuso kaMnangagwa. Sesibonile nje ngokufanayo ukuthi akula tshintsho olukhona. Kufana nokutshintsha ukukhipha umangoya ekhaya ubise igola ekhaya. Yinto eyenzakeleyo. Njalo sibonile ukukhwela kwezinto ngokumangalisayo emvana kokungena kombuso kaMnangagwa. And sisazi njalo futhi ukuthi sisiya ekhethweni lolu kuzaba lengozi enkulu kakhulu yokwethusela kakhulu usizilutho lusemakhaya. Ngoba emakhaya kakhulu nxa ibutho lizabe lizibhodela nje kuphela ikakhulu ogogo abakhulu basebegugile baba nokwethuka. Ngokwenza lokho kungaba yinto esobala eliqiniso njalo lokho siyakufakaza kuliqiniso. Ngoba lokho kuyikutshengisela abantu ukwethusela abantu ukuthi benze intando yebutho. Lokho sokutshengisa ukuthi sesingaphansi kombuso webutho owokwethuselwa ngebutho. Esihlezi sikusho emakhaya ukuthi thina kwakungcono izanu ekamgabi ngoba yayivele sesiyazi ukuthi sishaya nge-pattern stick esesisilijayele. Kanti sesikhangelene lombuso kaMnangagwa we-Iron Fist esesizadila namasosha ngombhobho. Uhulumende onjalo uvele yena uyasabeka kakhulu.
UMnangagwa yena sekhulume kanenginengi ukuthi uzimisele ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kungela kwethuselwa njalo kungela kuqilibezela. Ngokwenzakalayo lokhu ubona esenelisa yini ukusifeza isithembiso sakhe?
Futhi Nkomo lelo kodwa siloqiniswe asikwazi sobala singayengwa singabantu esikwaziyo thina ngokugcwalisekileyo umnanqa kwa usuke kuzana uPF ukhule kakhulu ekuzana uPF usebenze ekuzana uPF kweminyaka yonke le njalo yena uyinkokheli yezana uPF akade eyingxenye kamgasi konke akade kusenzakala ube eyingxenye yalokho akade kusenzakala yonke ipolitician nqa isadinga ukuthi ithole international support kakhulu uyakhuluma yonke into ebengisa ukuthi yena uzenza umuntu olungileyo umnanqa kwena ngokwakhe uyingozi kakhulu ukudlula umgabe.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nyoni olwela amalungelo oluntu obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe phambi kwentathele izindaba lamhlanje emhlanganweni wezokuhuga osomabhizimusi owenzelwa eDavos kwele Switzerland. Umnangagwa ubonakale izolo emfanekisweni obhoda enkundleni zokuxhumana ebulenjini omtshengisa ezwisa isihawu osekuthiya abanye bemzwela. Kodwa abanye ngabathi utshengisa ubuntu. Umnangagwa useziveze kuZulu njengomuntu wabantu. Lokhu kutshengiswa ikuxoxisana loZulu akwenza inkundleni zokuxhumana ikakhulu iFacebook. Kule inkundla umnangagwa unxusa uZulu ukuthi amuphe imbono yakhe ambuze lembuzo etshiyeneyo. Kuvike edluleyo umongameli Mnangagwa uphendule umbuzo owodwa obumbuza ngokuthi kungani induna zathengelwa izimota yena uZulu esidla ingqweqwe zomlomo. Waphendula wathi induna ziqakathekile kakhulu ngakho kumele zithole imota lezi okuthiwa zibiza inkulungwane lenkulungwane zamadola ngayinye. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania umnumzana Mathula Lusinga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Isithunzi sakhe kwakungasisithunzi somuntu ongabe ethandwa ngabantu. So ukuxhumana nabantu kuFacebook ikuzama nje ukuthi naye azibonakalise azame ukwaziwa ngabantu njengomuntu ohlukeneyo.
Ngokuqala akwenzileyo ukuphendula abantu uphendule umbuzo owodwa bekugcwele eminye imibuzo lapha kukhasi lakhe leFacebook imibuzo efana labo gugura wundi lokunye okunjalo kodwa wakhetha le yokuthi yona induna kwakulungele ukubana ziphiwe izimota lezi ezaphiwa zona. Uthini wena ngalo?
Yena kahle kahle imibuzo ebhekane nayo iningi ikakhulu kuyo indaba yegugura wundi njengoba sazi ukuthi nguye ayekhokhela iminyaka yonke kubulawa abantu. Kodwa ke aze akhethe indaba yezinduna ke kusho ukuthi lathi siyabona ukuthi indaba ehlangene lokuthi induna iminyaka yonke phansi phezulu ziphiwa imoto ngomnyaka kuzoba lokhetho. So le ndaba yezinduna kusho ukuthi ngezinye indlela ufuna ukuthi aziwe kuzolezi induna ukuthi ungumuntu ozasebenza lazo njalo ucela uncedo lwazi ukuba zikhankasele ibandla lezane phiya. So ngezinye indlela phela usho ukuthi kengaphendula eminye imibuzo maye ngumuntu ofuna ukuthaziwe ngezinye indlela. Kodwa-ke ukuthi aze aphendule yena le yodwa indaba kusho ukuthi kukhona ukushaya indaba zokhetho.
Kodwa ungathini ngokusebenzisa kwakhe inkundla zokuxhumana eFacebook? Siyambona nangu umnangagwa uyaxoxisana loZulu, akulunganga yini lokho?
So ukuthi khona ukuthi axhumane nabantu kuFacebook lamanye amakhasi awe-social media akusoze kube yinto embi ngoba vele abantu kumele izikhalazo zabo zizwakale. Umaningi izikhathi eziningi uhulumende engasizi izikhalazo zabantu njengalo osanda kuphuma umnumzana omgaba ngithi wayengalaleli kahle kahle wayengasebenzisi lezinzi kodwa esesaba khona ukuthi abantu bazabe bezinye izimbu zenzima angakwazi ukuthi ayiphendule. Imuvi yakhona yona le Facebook yinto enhle kakhulu ngoba nayo izabona ukuthi ngezinye indlela abantu bakhalaza ngalokhu lalokhu. Maybe mhlawumbe athole impendulo naye ezokuthi akwazi ukuthi izikhalazo zabantu zonezo zi-addresswa kanjani through esizwa njengoba kubo-Facebook khonapho.
Lo ke ngumnumzana Mathula Lusinga isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania. agesizwe ezivela kwamanye amazwe. Igqwetha likahulumende welemelika umnumzana Jeff Sessions lo wayengumkhokheli wogatsha lwensoli ele-FBI umnumzana James Comey ngabanye abasebebuzisiswe ligqwetha licubungula ngokungenela kwele-Russia kukhetho lwemelika. Abalwa impi yenkululeko bekuvuyo lebutho leZebra eyayingebandla leZaphu bahlangene kobulawayo ngesonto belungiselela ukuyabona umongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokuya kwethula izikhalazo zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lezi zikhalazo zigoqela ukuhlolwa kwabanye abangatholanga imbadalo zabo kanye lokuthi kumele babiselwe impahla yabo abayithathelwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe, ukukhangelwa kodaba lokuthi amalunga eZipra abelawo yingxenye kuhulumende kanye lokuthi ababaleka elizweni besesabela impilo yabo bavunyelwe ukuphenduka ekhaya. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZipra Veterans Association umnumzana Petros Sibanda uthe umhlangano wangesonto bawenzele ukuthi baqoqe njalo bavumelane izikhalazo abafuna ukuyazethula kumongameli Mnangagwa.
Ngobana silo hambo silabalalo kuyabona umongameli omusha uComrade Emmerson Mnangagwa, ngobana sekhulumisana laye ngezinhlupho esilazo esibona ngani ingxenye zingalunga ngoba zayehlula lo bekhona umgabe for the past 37 years. Sikhayele ukuthi ingxenye yena njengoba ele open door policy uma singaxoxana laye ngelezi zinto ezilandelayo. Kulama comrades amaningi uZipra bangathole i-vetting or abachiywa ngaphandle ngesikhathi se-vetting exercise who are more than 20,000. Esikhayele ukuthi kumele siyekhuluma ngakho bavete ngoba bahlezi kabuhlungu badubeka bahawula labantu ababafundi. Kula ndaba yama properties awe Zipra sikhayele ukuthi ama properties lawa angayenza kube lula impilo zama Zipra uma engabuyiselwa kubo. They can be empowered economically, abasize here and there. We feel the company le Nitram Holdings is netana layo isiyebona umongameli isikhuluma ngala ama properties kususela umthetho wafakwayo over lama property ukuthi ayicovet law ingayisula leyo mthetho sizosithola ama properties zethu.
Umqoqi wenhlelo zeZipra unkosikazi Tisang Nari ongomunye wabafelokazi uthe kunje abatholi imali okumele bazithole njengabafelokazi zokubhadalela abantwana ezikolo. Uthe akulancedo abalutholayo njalo bahlukuluzwe kakhulu ngenxa yokwehluleka kowaye ngumongameli Robert Mugabe.
Sile problem singama widows of the war veterans lami war veteran futhi kodwa ngiZipra veteran fine nomngamo weZipra veteran but is late now. Silama challenges amaningi esihlangana lawo afanana lokuthi nxa sekumele abantwana baye esikolo sile problem yokuthi sithole ifees zabantwana. Siyagcotshwa nje okungamafutha emlonyeni kuthi abantwana bayathola imali. Umntwana asike kugrade seyikuform 1 aza afike kuform 4, form 5, form 6 aza euniversity ebhadalelwe maybe ka-2. Ayikhona ukuthi ka-2 ngomnyaka, ka-2 from form 1 up to university. Okusho ukuthi vele kuyabe kungela ncedo yabo ulutholile. Kuyabe kumele ukuthi uziphandele. Uziphandela njani elizweni elome kangaka? And abantu abantwana unfortunately bawela ezandleni ezingayisizo ezandleni zikamgabi isikhathi beqalisa ukuya ezikolo into zonke zabanzima lanxa beqalisa ukuthi bangani bayakhula bebelokhu bekhula phakathi kokuzima kona lokhu.
Ilunga leZipra umnumzana Pastor Makwizi uthe bavumelane ukuthi baza kuyabona uMnangagwa bamethulele izikhalazo zabo ezine ezigoqela okwempahla ezepentsheni yabo kanye lobuzima obubhekane labafelokazi lentandane.
Besikhulume ngokuthi kulento zempahla ama-properties kulezinto zenhlala kahle esingathi i-welfare kulezinto zokuphathisa kwezomnotho welizwe njalo kulezinto zokutshengisela ukuthi yithi sibile singathi i-vetting i-clearance leyana izinto lezi ezine sizibekile sathi sizazibeka khona ngale sizahambisa kuhulumende kodwa lakhona lokho okwabomama ama widows abafelwa ngabomkabo labo kuyindaba efuze sikhamise khona ngale ukukhulumeni okuhlanganisa futhi lendaba yabantwana ukuthi abantwana ezikolo lani konke bazaphathiseka kanjani konke lokhu kuphathelane kulezi zinto ezine esikhulume ngazo properties vetting welfare and economic emancipation yizi zinto eziphakathi kwazo kodwa lezi zinto nxa sizihambisa ngale sihambisa sisiyanikeza uhulumende sile sicelo ukuthi kakulungiswe ikakhulu kweze pension ezibambelane ne welfare ikakhulu kweze ama properties awezipha nxa engabuyela ngakithi ngapha lathi sibe lengxenye yokuncedisa because you will appreciate ukuthi khona thina yithi abantu bokuqala ukwenza iland indigenization in 1980 ngoba sawathenga amaplazi saba lawo ama-companies kodwa sawathathelwa ngesitono senisikhathi kungazwananwanga pho-ke njengobana kade sisebenza sindawonye kathi pho-ke kutheni ukuthi sikuphiwe njengobana kungokwethu ukwenzela ukuthi khona sisuse ubunzima bokuphila
umnumzana Ben Ncube umgcinisihlalo wezipra uthi abakufunayo njengamalunga ezipra yokuthi babe labo yingxenye kahulumende labasala bengahlolwanga ukuze bathole imali zabo batholiswe ithuba lokuhlolwa ukuze bazithole labo imali zabo wathi kumele inkohlakalo lobusela bokufumbathisana okusemahofisini engatsha zikahulumende eziphatha lezi ndaba kumele kuphele
ikakhulu silohlupho njengama-zipra veterans abantu abafa bengavetwanga lalabo babesebelungiselela ukuthi bavetwe abanye bakhona bangabe babevetiwe umama ukuthi athole imali yakhe abazitholanga abantwana babo bala bese belenhlupho eziphezulu ezenza ukuthi lalamuhla bayehluleka ukuthi begcine abanawabo kumbe imuli zalabo bantu abasele bephila so kulokungaphathi kuhle inhlelo zalaba abalwela ilizwe ikakhulu yilabo abasemahhofisini kahulumende ngoba bazabe besithi kasukume esukela khonale ebhinga aye eHarare umama ongazake vele efike khona edrobheni lokhu wazalwayo ebese sehlile ukuthi uyaqonda kubani labo abasemahhofisini ngoba babe sebebone ukuthi imali lezi sokulesikhathi zingathathwa ngabanikazi bese bezithathela bezisebenzisela sithi lobu budlwangudlwanga buphele ngoba siyabulandelela lo hulumende esilayo khathesi kutshitsha into zobusela ungathi kazithandi
abezipha lamalunga ebandla lezaphu bathathelwa impahla yabo enjengezakhiwo amapulazi lokunye ngemva kokuthola uzibuse lapho uhulumende kamgabe ayethi ibandla lezaphu lalifuna ukumgenqula ezinye zalezi mpahla zigoqela i-snake park eseHarare i-magnet house ekobulawayo i-nijo farm ebikwa yayile nkomo ezedlula inkulungwane ezinhlanu esegweru lamanye ngimele i-studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Omoyi huyu masekela usikhiye yena izolo ehlabela lapha lo wayengumkake uLetta Mbulu besigqibela uhlelo lothi singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela kambe ukuveza emphakathini inotho yeziphathamandla zikahulumende kuzekethisa na ubukhuquluzi benotho yesizwe igqweda likamnumzana Phelekezela Mphoko umnumzana Welshman Ncube uthi akulalutho olubi ngokumela owayengumsekeli kamongameli ekuzana uPF yena uncube ekhokhela icele leMDC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi divanani le Studio 7 njalo ntambama ngesikhathi sika 7:30.